sokuyizika disendaba ku VOA Njebele.
Alingali vuka njani zulukandaba. Bobonga umnumzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude.
Kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala, akusiyonto emangalisayo, akusiyonto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayeza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi.
Sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli.
Iqembu elibusayo leZANU PF liyakhankasa lala aphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa.
Ubunqoba ukwenze ibandla leSotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima utshele intatheli izindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla leZANU PF.
Ibandla lethu eleZANU PF libandla elikhulu kakhulu, esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile, silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kona sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ukubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasiya ubaba uMgabe, sokungena-ke umongameli ubaba uMnangagwa, and kunjalo-ke siyakwazi mhlobo lona bekulokhu kade sikuthi i-G40 la cost, and siyakwazi ubana abanye besibona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula, okuzatsho ukuthi na vele labo abasoze bahlaliseke njalo abasoze bephoku ukujikela izikhali phansi kuze ala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenzwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle, ingasebenzi kuhle. Kodwa-ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala, akusiyonto emangalisayo, akusiyonto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyelalo yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayeza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi. Kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye, ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla. Akula muntu ozayivimbela, ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubana kwini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Hello, okay. Ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudale le Central Committee. Ubexoxa ecingweni lo Gaina Kumede Saidi esecingweni ekobulawayo. UGaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thande Kozintimkandla ocubungula izombusazo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecabana amanyazo abuildiki amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi konke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale. Lalo uhlangothi loluya olungale kuzakhomba imini kulaba abangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Abezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF ukuthi usehlulekile. Ngako ukuze bavale ukwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani, abanye basekela loyana ababoni ngaso linye. Entweni le ngakho bakhona okumele basuswe yilabo abathi balamandla ngenxa ukuthi kabavumelani lapho. Angiwuboni umqondo lo othi yasebenza. Izanu PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi ehlulekile, ingagcina amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo izanu PF ngokwayo sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa esicingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngensonto intatheli zindaba yeStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDan Mo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo leZANU PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke iqenjini leZANU PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yehlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu leZANU PF likhululekile ukampeyina ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga
siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha ubona njani wena lokho
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoziyenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluku nyezwa intatheli izindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla leZANU PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufice imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzakuphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthayele ihlombe abantu bakwele Lesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile ele Nigeria liyalandela bese kusiza ele Zimbabwe ibandla leRevolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla. Nkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu kuAfrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini yeLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Tinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngabakwenzelwe ngumveni ngqangi ukuthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eleLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo ngempumelelo yalolu khetho. Yisiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lephoto Tamaya uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Utendaweni zinengi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeli sekomishini ezokhetha umnumzana Tuoi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulo lukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo iningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kula mabandla ezombusazwe edlula amathuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amathuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithi leSouth Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Melesotho 7 eMaseru eLesotho ngothuswa Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West uSibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yelo movement. Ngithi hayi lezwa kathesi ukuthi iCongress yezanuPF sisondela, nti liyakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshe liyakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounswa idate. So thina sifuni inyoni eziphaphayo ezisapota zingarejistanga ukuvota. Sifuna abalandeli beqiniso triples yabarejiste uvote. So vele yikho esikhuthazana ngakho, yikho libona ama leaders ethu ehambe ebhodi ethwala abantu besiya register ukuvota. Asifuni umuntu osapota i-triples engarejistanga ukuvota. So likhuthazane ngoba yeyi i-congress isifikile, so kungenza beqambe i-date yona leyo day. So izekile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe liyerejista ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena i-CCC lezanu ngazi yabambana uthwangirayo wabambana lo mgadi. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lomgayo lomnangagwa ufuna uchamisa ibamba nalomnangagwa yiliphi izwe leZimbabwe lalungange ngesikhathi uthwangira engu prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethe kubatshela umqondisi ambe ibamba nalomnangagwa lokho ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba naveli iningi leneli support umqondisi kale register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho lufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukancela sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngathi labo abantu akula councilor ivilo MP elizomthola emathabeleni ndiyokukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje lidisturb ukhetho navela sethuki vele into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichannel le Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli kuzoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello Studio 7 ya indaba siyayizwa indaba elisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana PF bethi ilizwe libisele emuva indaba zama-sanctions ama-sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama-sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza i-corruption ilizwe lilomnotho omningi lithengisa i-gold i-diamond into eziningi zona lezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama-sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZ-CCTV obhedi impofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa i-15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoningi so yena waphendula wathi makangabuzwa so ikho lapho ubona khona ukuthi kunkona imali vele bayazidlela ngapha bezokwembuluzela abantu bethi kunkhona ilizwe libulawa ngama-sanctions bona besidlabodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elilomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe irichi kakhulu kudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zanu p f siyehlulekile kayihlale phansi dedele abanye bazame kubonakale
Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba esiphawula zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nabo ukuthi nje ngifunde nje noma ngelinye ilanga phe into ebuhlungu ukuthi manje sibe nama-recorders abe u-10 kodwa lokhu ngazali siyacela ngelinye ilanga foka kande ukusidlale nathi ifoti sekuthatha ngithi nje bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina ma kusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi wacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha iSouth Africa abantu abase-South Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayiso lutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafoste bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu sinesihluku esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la eGoli bahlupheke kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho othi kanjani lizwe lalalizwe kodwa ngeke phela bakithi ufoste umuntu ajavotele iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona eGoli lana sidalanga kathi siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka ayinto esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu benhlisa ukuchasa okuningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshona amantshona wena baba onti abantu bevuma ukuthi badliwe andongwezanwe yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your little psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo ke namele nike the next guy urelay akulanto enjalo yena ukuwumana ba sifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ubani akula muntu ongavuma ukuthi ujiliwe ngamatsotsa njengala azalala international uba ufundanga ubuthunyiwe nawe njengogawule labomashaba laba labo zenzo umuntu akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe wena because sizama ukupleasa wena wena I maybe you're getting something from ZANU no we're not getting that ungatshela abantu into engalangqondo enjengaleyo ukuthi wena unti abantu bavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona izanu yayivuma ukuthi udliwe iyadliwa zindawo yayivume yini qala ukhulume labangina bezanu laba labo ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena ukuthi sivume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha ZANU has never won an election from 1980 and we know that maybe when it was very last year that's why you don't know what is ZANU having. ZANU is rigged and they know when what will be rigged. For example, you cannot say umuntu okwanisa ukukhuluma isikhiwa njengamso uyangcedisa ukuvota akakuncedisa ZANU. How can you help abantu abale 90 something percent literacy rate uthi abancedisa ukuvota lawe uyazitshengisela vele ukuthi uthunyiwe njengogawuli.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisebenzela ngakhona. Ngiyabongela. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna yini kusuke ebantwini bese kusuka lapho kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu basebevumile sikuse kwi-government kamnangagwa i-government kamnangagwa mayikudisiswala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphuthumiseke kusadaki isadaki ikuse ku-AU i-AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hhayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hhayi uyakhanya ukuthi induna evuthiweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi isiya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanye abakhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane, ingaba mide 3 minutes 5 minutes, siyehluleka ukuthi sidlale ibe mningi. Isiyezwa abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo, hayi ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali, hayi thi kuyaba kuliphutha nje ukuyaba kwenzakele. Siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sigcina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi siyidlale. Kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is us from a Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga eside. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya kulenjini ku-www.voaindebele.com. Masibane njalo kusasa sikhathi sinye.